la deriva de güey. Na huwa ko ni tike 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 na la ni 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 na ngi mu ni ku na nda mo ba ni te se ti ni na wa ni lo ko ti ri ni ti lo ke a na ti he ma ko ti ri ka ti no na ti 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 mo pa ban da ban da el sa te ti to ti 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 a o so ni ti ti ke na ra o se ni e o ku ti ti te ri te ti ka ko mu ko ti ni ti ti ra ti ni ni ma ni ti ti shi go na la o to so generally ni ti ni to ti ni the perception of the corruption in Zimbabwe, the corruption in our own country.
Kodwa lina njengamagqwetha baba sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabathuthisi amapolisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi, sinoqa mina ngiyayi-defend abantu okuyabe kuthiwa kwenzeka i-corruption ngiba-defende successfully ngoba kuyabe kungenakufana. So angingahlangani lakho oku-directly involved kini, kodwa kensitsho ngingazi futhi akwenzakali. But into engizamuyitsho yukuthi ngingakungenabufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngiyayi-defend abantu successfully, ngingakungenabufakazi obucacileyo futhi uremaine ngalo kesho. But that allegation kithi kufuke iprove beyond reasonable doubt. Then uzothi ayizani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi ele Zimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Angingakwaziyo ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyevumelane labo kumbe ngiyale ngingasebetsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabanyani. Ngakho ngingakuthiwa kunjengoba kunjalo. Nokuthi ukuthi abantu sebazala amatyala kumbe bazala amatyala.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments abo amancane. Abantu laba bahlala kunegotiate-wa nje ama-salaries yonke indawo, ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezinto ezenza ukuthi umuntu afune ucabanga ngeyinto. So as long as khonakhona umuntu ongakakhwento sahlala sikhuluma ngento yonakeni. But umuntu ozitholele into zakhe ngendlela nje efaneleyo konke kusebenzeka kuhle, e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenga imoto athenga indlu. I mean, I don't think ukuthi kungaba lokukhona nokunjalo. So if you're going to work on that front, I think it's not for me.